sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uThanonoka Wande ngimfisela umnyaka omutsha omuhle. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngelanga leNew Year ngomvulo omhlazi ku-1 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ube lombuthano ukucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kungela enye inkokheli yamazwe yamanye amabandla ezombusazwe.
Hayi, umongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nohulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle.
Inhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugu rawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo, kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe.
Thina silandela i-constitution yeZimbabwe. U-section 251 ikhuluma ngokubumba i-National Peace and Reconciliation Commission.
Ibandla le-MRP lalo lithi alilathemba lokuthi uhlelo olukhokhelwa zinduna olokukhulumisana ngegugurawundi luzaphumelela, ngoba intatheli zindaba zingasoze zivunyelwe emhlanganweni ezenziwa.
Esikusolayo yikuthi kuthiwe ezingxoxisaneni zezinduna labantu onozindaba abasoze bebe khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ube lombuthano ukucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kungela enye inkokheli yamabandla ezombusazwe. Lumbuthano wenzelwe kobulawayo usenziwa minyaka yonke ngalesi sikhathi sokuphela komnyaka. Abanye bathi umbuthano lo ulixesha labezinkonzo ukuthi bamanyanise ilizwe, kodwa bona bazinxusela Mnangagwa yedwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Siqoxe lo Bishop Sinda Ngulube okhokhela isonto ye Brethren in Christ Church laye obekhona embuthanweni wayizolo.
Hayi, umbuthano ngokubonga lokho esithi ngesiNgisi i-Thanksgiving le-dedication set. Sibonga kakhulu impilo, sikhangele umnyaka onalo esigqibayo ka-2023. Sibonga kuNkulunkulu ukuthi ngempela kungumusa wakhe ukuthi siphile, senze imisebenzi, senze lakho konke njengabantu elizweni. Nokubonga ezinye izinto ezinjengezulu, uNkulunkulu oselilethile phakathi kwelizwe nalithi. Sifika kakhulu ngemva kwebiko le-climate change ukuthi kuzaba nokutshisa okukhulu kakhulu, kodwa uNkulunkulu utshibilikisile izinto, kwaba khona imvula. Yikho siyabonga njalo sibonga nje ukuthi uNkulunkulu usigcinile, wasiphilisa loba kwesinye isikhathi kulezi nzima saze sazofika lapho. Njalo sinikela umnyaka oka-2024 enkosini nekukhokheli elizweni lasebandleni lonke jikelele, ngobanti nxa unanzelela bekungumbuthano lo oqoqwe ngamabandla ehlukeneyo lapha eZimbabwe.
Yena umongameli welizwe unxusiwe kumbe kuhambe njani ukuthi azabe khona?
Hayi, unxusiwe baba, unxusiwe. Anti nxa unanzelela ukuthi lo mbuthano lo kungowesikhombisa ukuthi ihlale isiba khona xa umnyaka siyaphela. Njalo umongameli uyanxuswa laye ukuze laye atsho amazwi, ikakhulu namhlanje ube nguye u-best of honor okade khona.
Yena ukhulume ngani umongameli?
Hayi, umongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nohulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle. Impumela izakhulu isikhangela ukulungiswa kwemigwaqo eminye ethize, ukulungiswa njalo kwakhiwa kwedamu leliyane iShangani kwaivikadeni, ukuthi kukhangelele ukuthi kuthuthukiswe indaba zamanzi ngapha, izakhulukile umhlubu lo weMathebeleland. Phezu kwezinto zonke eziningi azikhulumikele, kubonga nje ukusekelwa libandla mayelana nendaba zokuthula phakathi kwelizwe lakithi. Of course, lokho ngisummary engiyitshoyo, ziningi izinto akhulume ngazo ezinhle naye ebonga. Kusitho ukuthi ngaphandle kokuthi uNkulunkulu abe nguye osipha impilo, osipha amandla, thina singeke senza lutho njengesizwe.
Ye, manje abanye enye inkokheli yezombusazwe ibinganxuswanga yini? Bekunxuswe umongameli yedwa?
Hayi, ubekhona umsekeli wakhe.
Lo ke nguBishop Sinda Ngulube, okhokhela isonto iBrethren in Christ Church, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kuzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe. Umongameli Mnangagwa wapha induna zomdabu umlando wokukhokhela lolu hlelo ezigabeni zelizwe lonke. Umkhokheli we-Pist umnumzana Felix Magalela Mafasibanda njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC utshele Studio 7 ukuthi isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi kumele kuthathwe nyathelo bani ukuze kukhunyiswane umlotha, hatshi ukuthi induna zibe yizo eziphambili ngoba lazo zathinteka kumbhuqazwe lo.
Kulusizi mahlabezulu ukuthi into yombhuqazwe igugurawundi abantu sebethatha njengomdlalo. Thina silandela iconstitution yeZimbabwe. U-section 251 ikhuluma ngokubumba iNational Peace and Reconciliation Commission. Abantu bangafunda ichapter yonale bazabona ukuthi ngobani abantu abaphiwa umlando wokukhumisana umlotha lokukhuluma ngezinto zombhuqazwe lokuthi abantu bangahamba njani besiya phambili. Sengimangala thina abe Post Independent Survivor Trust ukuthi uhulumende kababa uMnangagwa sekhupha amandla aphiwa iNational Peace and Reconciliation Commission seyiphi izinduna. Izinduna labo ngama-victims, ngabantu abafelwa ngabantu. Yikho ke siyamangala ukuthi bonaba abantu abahlutshwa yigugurawundi yibo sebekuthiwa bacubungule. Bazacubungula njani labo bangabantu abangama-victims? Sibona ngani uhulumende ucatshwa ngomunwe ngoba i-constitution iphe iNational Peace and Reconciliation Commission 10 years ayikasebenzi ngisho. Abantu lokhu bebuzwa, bephiwa lokhu, besenza lokhu, thina be-Post Independent Survivor Trust sibona ngani ngamandlwane ukuthi izinduna zibambe izinto ezingaka lapho kwakubulawa khona abantu? Lokhu yokuthiwa yi-criminal justice. Abantu ababulalana khona akungeni nduna, kungena ezomthetho ukucubungula ukuthi ngobani abenza lokhu bekwenzelana. Kodwa kathesi abantu sebethatha isikhathi bedlalisa injonjo, kuthiwa kuyakhulunywa. Kukhulunywa lobani? Bangaze bakubone ukuthi abantu babulawa ngubani, baza kuhambisa yini entabeni besazi ukuthi intaba yiyo eyayibulala abantu.
Manje baba Mafa lithini ngalokho?
singabona ukuthi iNational Peace and Reconciliation Commission injongo yayo ngesikhiwa ku 252A B lo A lo B to ensure post conflict justice, healing and reconciliation. Ukukhangela ukuhluphana lokungazwani kwabantu kwenzakala ukuthi kube lokuthula njalo abantu bazuze amalungelo abo ngaphambilini kokucubungula bazuze ukuthiwa i-truth, hearing and justice. B, it is to develop and implement programs to promote national healing, unity and cohesion in Zimbabwe and peaceful resolution to disputes. Kuthiwa abantu kona beza kwenza ama program ukuthi baphole inhliziyo zabo lamanxeba. Kodwa phela kwenzakali kathesi abantu bayacatsha, abanye bayabulawa, abanye bayathotshwa, abanye benziwa konke lokho. Siyawubonela ama election. Lakathesi kula ma-by-election abantu ababulawa khona, abatshaywa khona. Akulandelwa ngitsho lapho. Okokugcina ngifuna ukubala u-C. It is to develop programs to ensure that persons subjected to persecution, torture, and other forms of abuse receive rehabilitative treatment and support. Kuzaba lama programs afana ukuthi bonke laba bantu babehlukule mhlukumezwa bebotshelwa mahala abanye bebulawa benzelwe ukuthi bancediswe ukuthi bengabantu njengabantu wenzela ukuthi kwesaba nokuphupha kabi kuphele abantu bahlalisana.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umkhokheli wenhlanganiso eqhuquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi e-Pist, njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhe sikudaba lunye, ibandla le-MRP lithi alilathemba lokuthi uhlelo olukhokhelwa zinduna olokukhulumisana ngegugurawundi luzaphumelela ngoba intatheli zindaba zingasoze zivunyelwe emhlanganweni ezenziwa. Sixoxe losaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kucele lebandla le-MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo, unkosazana Kathy Webhebhe.
Kumele ukuthi abantu bakomthwakazi bathole ijustice odabeni lobhuqazwe. Esikusolayo yikuthi kuthiwe ezingxoxisaneni zezinduna nabantu onozindaba abasoze bebekhona babagande. Sinanzelela ukuthi abathwakazi basabalele amagumbini oma nomhlaba kungenxa yawo umbhuqazwe, uhulumende owabaxothayo ngenxa yombhuqazwe. So nxa sekunjalo sisola ukuthi one, kuthiwe onozindaba abasoze bebekhona. So information ifika njani ebantwini abazabe bengekho physically kulezo ndawo okulezinduna khona? Okwesibili, ayisibo bonke silabantwana bakomthwakazi eSouth Africa, eBotswana, eNamibia, kubo Europe, America, Canada, zonke nje lezindawo banengi kakhulu. So nxa kuthiwa onozindaba abasoze bebekhona kulezingxoxiswano but bazobikelwa kumbe according to induna uKhumalo ngizingani kumbuthi bazathi ke kumbe once a week bona bese bereportele onozindaba. If kunjalo mina ayifili siyinhlanganiso sifila ukuthi abantu kumbe onozindaba abasoze bezwe okukhulunywa ngama-victims direct but bazezwa esingakuthi yi-relayed speech okuzakhulunywa ngabothifu akuzakhulunywa yizinduna. Kuyasolisa lokho ngoba iqiniso alisoze liphume babagande labalaleli, alisoze liphume iqiniso lapho phela. Kumele sinanzelele ukuthi izinduna ziphiwe lowo mthwalo ngulo uhulumende onguye futhi umadala lelo cala lombhuqazwe. So kunepossibility yokuthi zingabe izinduna ziteliwe okumele kuvele lokungamelanga kuvele. Thina sifile ukuthi uma kune-transparency udaba lolu selulungiswa ngeqiniso, onozindaba kabake khona bekhone labo ukuripota lokuhambisa lokulwa ilokhu information kulabo ababe bengekho khonapho direct from the victims, kungabi yi-related.
Manje ngokubona kwenu uhlelo lolu luzaqutshwa kuhle ngemfanelo amalungelo njalo abantu besuthiseka ngendlela oluqutshwa ngayo na
already babagande njengoba ngitsho ngithi thina siyimthwakazi Republic Party siyasola sile msolo asivumelani nendlela okuphathwa ngayo already insolo ikhona so there is no how abantu abazasuthiseka ngakhona phela kumele sinanzelele ukuthi ngesikhathi sombhuqazwe ama-journalist ablokwa futhi uhulumende wayezama ukugqibela ukuganga lokhu akwenza esizweni sakomthwakazi and then namanje the same uhulumende uthi ulungisa lolu daba aphinde futhi avimbe onozindaba lokhu thina kusitshengisa singabathwakazi ukuthi sisadeleliwe sisahlambazwa uhulumende is not ready ukuthi alulungise lolu daba usazama ukuthi asivala amehlo ethi uyalulungisa out of duty not out of ukufuna ukuthatha irresponsibility kuvele ukusuthiseka akusoze kube khona ngoba ukusuthiseka babagande kungaba khona only if kule transparency kule truth telling yonke into nje i-victim centered but as it is silibandla lemphakazi Republic Party sithi this whole thing is perpetrator centered we were never consulted by izinduna kumbe yena uhulumende ukuthi sizwe ukuthi sifuna luphathwe njani kulolu daba
lo ke ngukosazana Kethiwe Bebe osaphethe isikhundla sika nobhala jikelele kugcelele ibandla le MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo ube khuluma icingweni le studio 7 eseBotswana Uma manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 izanu kayilungisise indaba ebalulekileyo indaba ye disputed election hayi le ndaba sebefuna ukuyenza efeja feja le ukuthi sebeqala ukukhuluma ngegugurawunde ukhumalo laba izinduna sezizama ukuthi zizenzele imali ngokuhlupheka kwethu esakubonayo ngo-1983 akulungiswe first asiqaleni la abalungisa indaba ye disputed election bekhohle ukuyenza lokhu nalokhu hlanganisa amakhanda mina ngakho akalungisa indaba le disputed election nomunye nomunye kuzani maye ngene khuluma ukuthi izani ilungile abazi ngani ukuthi kule disputed election basilungisela nini iyindaba esibisele emuva le disputed election first lokho kwegugurawunde kuzobonakala emuva izinduna lezi zingazenzela imali ngokukhala kwethu
2727 njani ngumthembo khuluma yasi yizwe indaba yegugurawunde manje plus siqiniseko sokuthi izokhulunywa ngendlela yini ngoba omayenza lutho abafuni phela ukuphumela egcekeni babe clean ebantwini njalo futhi nakhona okokuthi kuthiwa izokwenzelwa nsitha hayi manje asakwazi phela ukuthi nxa isenzelwa nsitha izokwenzwa ngendlela eyiyo kumbe bazothatha bona abantu bezanu pf ma-supporters abe yiwo abawakhulumisayo babe sebesithi sesikhulumile nama-victims ngoba phela izanu pf asayithembi izenzo zayo vele ngezobuqili andive nje wakuyiphathi yobuqili njalo kuyiphathi ecindezelayo iqiniso lankhona sezisibe lazi kahle ukuthi benze into ngendlela yini wavela bathembisa
salibonani studio 7 salibonani tungamile nkomo bonke abasakazi salibonani siyalibingelela ngegama lika Jesu mina engicela ezinduneni ukuthi zingangeneli indaba ezingabangazaziyo ngoba bathi bebulala abazali bethu omnangako azange becela kibo nxa kuyukuthi bona bacela kibo ababuyeke bezokhuluma lati lokho kwegugurawunde ngabayekela thina besiqhubele ilizwe lethu kuzingumthwakazi ngoba ayikho into ezaqeda amanxeba yethu njalo futhi langaze bethi basibhadala sasingatshongi ukuthi sithengisa impilo zabo baba bethu abasekele sinjalo besinikeze imathebelelendi yethu siziphilele sodwa labo beziphilele bodwa bona yinto engasenza sibe ngcono empilweni zethu
Studio 7 ndivuka njani labalaleli hayi sezwa babukhumalo lapha induna okhuluma ngodaba legugurawunde kanti kufihle hlale kungafuneka amamedia kulezo ndaba ngoba indaba ezenzeka mcekele leso sikhathi kungafihlwanga manje sokufihlwani ukuthi kungabonwa umhlaba wonke kufanele kubonwe ngumhlaba wonke yonke lento ngoba kwenziwani lapha kwenziwa ukulungiswa kwenziwa amandlwane besicela imedia ibe khona bengadlali ngabantu bakithi abantu bafike okhulumayo uzenzo ngwenye uphumetsho lojo.
Salimona nebalaleli be Studio 7 okulumayo ngutiwani moyo. Umbuzo wami uthi kathi uchabanga yena uyini u Triple C? Bathi abamazi phela abe Triple C kodwa uyacotshisa amalunga e Triple C ngayiphindlela. O Prince Dube uyabadla amalahle bathi abamazi uchabanga. Zwana ke wena Chabanga nama ngikwazi ungasijwayeli kabi. Awoni nako uthi ingane zeZimbabwe ziyahlupheka. Abantwana baseZimbabwe bayahawule basemazweni Botswana, South Africa ngaphi ngaphi, Zambia, Namibia bedinga amadlela aluhlaza. Wena Chabanga sokuthuka umuntu omdala ajwayele kabi Chabanga wena ungasijwayeli wena.
Sanibonani, sanibonani ebakwethu asibingeleli lapho Studio 7. Bakithi mina ngiyazi nginyanzelwe kudabuka okukhulu ukuthi isizwe saseZimbabwe abantu bahluphekile, bonke umuntu olapha neZimbabwe uyathinteka kakhulu bakithi. Bese kuba khona abantu abafana nalo baba lozibiza ukuthi Innocent Dibale othena okhokela iqembu le-EFF ongela ngisho nomlandelo yedwa olandelwa abantu bakhe nomfazi wakhe kuphela. Ebese khuluma uze njalo la khuluma khona uVuni Zanu PF yakhe, yona iyo futhi ehlukumeza abantu. Kanti abakhe abantwana baphila kuliphi lizwe, baphila kahle yini? Yena ngoba umuntu onezimali kusho ukuthi oyadla noma naye kuye lezanu PF yathina lezanu PF yakhe ayisizi ngalutho bakithi. Siyahlupheka, abafowethu bayashiswa emazweni, manje akusenamsebenzi emazweni, siyahlupheka, siyaphushana nabanikazi bamazwe kodwa nakhona phila kanzima bakithi. Lezi nsuku amabhoyisa ahlupha abopha bonke abantu bokufika lapha. So mina ngiyamangala ukuthi yena mayezosupporta umsangano lovano wezanu PF uchazwa yini? Hayi bakithi, ayishake sixolele mana, akayeke nento yakhe, vela kekho umuntu ozomlandela. Ngiyabonga.
Thina safaka ama-audio abanye kataba lwakathaba loma audio ethu bantu nakana ngamfake audio lapha ngithi kunomama esimdingayo lapho kuthangu thambana uRuth Mponda. URuth Mponda sasimdinga, siyamdinga lapha lamanje, siyamdinga sikwazi lapho khona. So abantu abangambona umuntu okuthiwa nguRuth Mponda bengakhuluma even khona apha kuStudio 7 siyabe sizazwa, ngoba siyalalela iStudio 7 ngabantu abalalela iStudio. Siyacela la ngomusa abantu, sicela livule irekodi yethu, siyamdinga lo muntu kakhulu. Wahamba lo mntwana omncane, kulo mntwana, umntwana ngwenye, kulo mntwana omncane ongumfana. So siyacela, siyacela sihloko, sicela livule yawulale abantu beyizwe, sidinga lo muntu kakhulu wasukela eBulawayo.
Studio 7 yani mthokazi omuhle, njani mthokazi omuhle, sithi phambili mthokazi, phambili phambili. Hayi thina nje maNdebele sehlulekile, ngasikhetha inkokeli yakhe thi ngasenze ngcono umaye nakho ke sokuqalile futhi lokuhlala kusitshaya into zesishonini lezi ezingasiphumeli sendawo sibe siroba abantu belandelana labo 1-2-3 sebebadamba, bebadamba njengodoti dasbi nesithembi lesibe abantu bethi nawona nguchambiso sedampile futhi ngoba abantu bakithi bakholwa kubona nje uDumas futhi abasakholwa kubona labayi angazi ukuthi baluwa mbani saluwa asibambeni okwakuthithi sekele into zale Mpumalanga. Hhayi lezi zizasuke zizasimosha kakhulu izinto zeMpumalanga lezi, hayi ngoba kwagcina kufundiseka le ngane zenu zisokole wayawaya. Asisekele into zamashoni, asisekeleni mthokazi, no asibuyeleni kwelakithi, asisekeleni zonke into lezeMpumalanga. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani sizwe sikamthokazi, salibonani lonke nje amakhumba manomhlaba lapho elikhona. Ingabe amajaha lawa aphecheya bengalalela amazwi ami lawa bawathumele emazweni bafake kuStudio 7 ahone ukuthi umuntu onke ezwe ukuthi kunomunye ubaba othiwa ngokanyongolo unkomo onamazwi amanye ofuna ukuwatsho ebantwini. Amazwi engifuna ukuwatsho yilawa madoda, lonke lapho elikhona lilalele kahle. Singahlupheka nje, sidubeke, sithini thini, sithi sizavota, sizathini? Ukuvota kusancedi lutho kuleliyani lizwe. Eminyaka emingaki sivota sihlupheka. Sizwe sikamthwakazi asicabanga iplan eyodwa kuphela ukuthi iZimbabwe ayibe ne-boundary ukuthi sizwe sikamthwakazi siba ngapha, because ngokuthi siyavota kuzihlupha. Wona sizwe sikamthwakazi khangela ubone amaphathi mangaki namhla akade ewina abantu babone ukuthi opposition party winile, kodwa akuphuma ukuwina kwakhona bayancindezela bathi letwa izanu winile. So kungcono ukuthi sizwe sikamntwakazi thina silwele okungokwethu, singalwele amavoti. Ukulwela amavoti siyaba singazi lapho esiya khona. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 okhulumayo uThamsanqa kwaNdlovu ophuma esigabeni sasetshololo ezalwa ngusibanda ohlala esigabeni saselwagweru kwesparo. Ngithi happy birthday baba wami ukhule ukhokho wemhlaka 1 January.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sizwe ingxoxo esiyenze lomculi uAibophe Slender.
Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela ehleleni baba, ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle uSlender ngubani?
USlender ngoAibophe Slender kahle kahle. Igama maliphelele, i-stage name kahle yilo uAibophe Slender. Yena elokuzalwa nguFaith. Angeke ngisatsho iminyaka engaqala ngayo. Ngiqala ukugida kumukisi connection, angisayazi iminyaka yakhona. But ke ngithe sengibuya lapha eGoli ngaqala ukuhlangana no Fortune Dao. Sengike ngahlangana nabanye abaculi, iTornado Heroes, iCheva Boys. But sengisithi sengivula amehlo ukuthi ngiyagida nami ngiyabonakala ebantwini. Ngibe uFortune Dao saqala ukhipha iDVD lakhe elakuqala, it was 2010, I'm not sure, 10 or 11, asengikhohliwe khona lapho.
Njalo likhangelele ukuthi liza kwethula idlalade na?
Ingoma seziziningi, ama-album e-disco angu-5. Bese kuthi i-album yeqembu lamavirankani iyi-1. Kwamanje siyethule i-single track. Ngiyathembisa ukuthi lizobuya idlalade kungekudala. Isihloko ngizasitsho mase ikhona.
Ngamafithane ungasitshela labo ocula labo?
Engicula kahle kahle umuntu oculayo nguye uSlender. Ngibuye ngizibheke. Bese kuthi kule isingi engiyikhiphe manje ngifeature omunye ubhuti abathi nguTYC Champion Dao oleqembu le The Young Challengers.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kubalaleli bonke abalalele le interview esiyenza manje. Inkosi ilibusise.
Lo ke ngumhlabeleli uAibo Phesilenda isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ubule umbuthano wokucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa kodwa kungela enye inkokheli yamanye amabandla ezombusazwe. Inhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe. Olifisela umnyaka omuhle, umnyaka omutsha olithukela igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.